Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomholi wesibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga ngibingelela abasebenzulu.
Hayi sibongile kakhulu ukusiphalela ithuba. Ungasitshela ukuthi kunjani ezibhedlela lezinsuku?
Hayi mina esibhedlela ngakhuluma ngesibhedlela esisebenza ngesempilo. Hayi kungani kuba ngcono, uhulumende uyathumela imithi. Lokuthiwa ngama-drugs and medicines. Hayi uyabuya sibili National Pharmaceutical Company of Zimbabwe okuthiwa yi-NATPHARM. So ngomumo embona ngakho kule indlela abayabisa ngayo imithi, xa bengaphume ekukhulu bebesiya phambili bebisa imithi, izinto zingaba ngcono.
Siyabona ukubana umumo ungani unzimanyana ekakhulu kulabo ababe befuna ukuzoyelatshwa khonapho. Kuhamba njani, libaphatha njani abantu asithi ubuyile umuntu kuzoyelatshwa engela mali? Kuhamba njani?
Akuqala kumele ngikhulume ukuthi uhulumende seyenze imizamo eminingi ukuzama ukunceda abantu. Okokuqala ukuthi abantwana bonke aba-under 5 labadala aba-more than 65 years old ababhadali esibhedlela bayelatshwa mahhala. Kuzobuya njalo wathi amama abazithweleyo labo babeletha bengabhadali lutho, i-free maternity service. Kuzokuthi njalo wabuya wathi hayi igazi, ama-blood transfusion, hayi abantu bayaphiwa igazi mahhala. Wazokuthi njalo abagulayo ama-kidneys, i-renal disease, wathi hayi i-dialysis layo njalo free. So into zonke lezi engizikhulumileyo hayi ziyanceda kakhulu ebantwini. Njengesibhedlela sabantu empilo, nxa kuwukuthi kulo muntu ongayehluleka ukubhadala, hayi kuyakhulunywa nge-social welfare, umuntu ayelatshwe, akula muntu oxotshwayo.
Yes, kudaba lona lolo olwegazi, umumo wakhona umi njani? Liyatholakala yini, abantu bayabuya ukuzolipha?
Igazi vele liyahlupha indawo zonke, kodwa hayi abantu kula bantu vele abaziwayo kuthiwa ngama-donors. Abantu lokhu bedonate njalo lanxa isikolo nxa zivuliwe kunje. Bathatha kakhulu ebantwaneni besikolo, ama-donors ngabantwana besikolo. Khathesi hayi endaweni yegazi akula nkinga ekhona.
Siyasizwe ukuthi nxa umuntu esiyelatshwa uyamela abhadale imali, kodwa lona igazi abantu babe beliphe kungela mbadalo. Kuhamba njani khona?
Hayi lokho akula muntu obhadaliswa igazi engakuthiwa akabhadali igazi. Igazi free, igazi uhulumende ngikhulumile ukuthi wafaka sibili izimali thile ngokuthatha imali eyawakuthiwa ithatha kuma-airtime, i-health levy fund. Hayi lapha endaweni zegazi hayi uhulumende esejovile sibili.
Yeke sikhangele kudaba lokubhadala lapha. Siyasizwe abanye kakhulu omama ababe bekhululekile bethiwa bona nxa engabhadalanga kasoze avunyelwe ukuphuma esibhedlela. Kuyetholakala yini esibhedlela sakho la?
Hayi lokho into ezazenzakala kudala. Thina okwakathesi hayi akula nto enjalo, njengoba uhulumende vele sethe umuntu wonke ozobeletha akabhadali. Akula muntu okuthiwa kaye endlini engabhadalanga.
Ubona odokotela labongi labongikazi bayenela yini elilabo esibhedlela la?
Hayi into okumele uyikhangele vele lapho kuthiwa ama-third world countries, ama-health workers odokotela labomongikazi abeke babe bayenela ngoba ngabantu aba-skilled, banzima ukuthi batholakala. Abanye babe bephuma besiya kwezinye indawo, kodwa laba esilabo hayi bayenelisakathi. Nxa kungayezakala ukuthiwa lethu uhulumende asithi abanye, hayi singakumukela. Bavele bayafunakala, bahlala besinekala umhlaba wonke jikelele womongikazi labodokotela.
Hayi kuyezwakala isikhathi esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyanivalelisa abantu bakithi Mahlabezulu, sizabe sikhona sikhangelana khonapha elizweni. Siyabonga.
Hayi lathi sibongile, ube lobusuku obuhle. Lo-ke ngudokotela Solwayo Ngwenya, umholi wesibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.